Abezempilakahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpilakahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke okungakanani. Imikhuhlane le eminingi wona yakuqala kulethwa i-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekwathatha izidakamiso lezi ezizikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mikhuhlane le ehambile eyanduka khona emulini enziwe ngabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuyala ukuwu-accepta, sigcine sesithi hayi nxa umuntu uyazenzisa, and nxa kungasalatshwanga into lezi yizo ezigcina ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo umnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ukungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awulamkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa yokungahlaliseki emcabangweni.
Dibabela ama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo, kwesinye isikhathi begcine bebulawa lishukela. Abanye njalo yibo esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lowo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Sokuqala nje kufanele sisebenze ngayo sibone ukuthi how can that person have issues in mental sound mind. Ebonto fanele kwenze lokhu, ebonto afanele ezize lezi. Kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu, ama-suicide, ama-murder, ama-violence.
Lo mthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo umnumzana Kwenzokuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye-mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubobaba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Begcina berizotha to i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu begcine bekhathazeka emoyeni, begcine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 iwobulawayo, ngingubathabile Masuku.